silakile sizamile ukuliqinisa besilele khona ngale silindile so silethemba lokuthi hayi inswela boya kasozo zaphinda kanjani zafinyelela liyani ndawo
izinduna iziphi ebezikhona njalo zitheni zona
induna oda zikhona kube nguchief wendawo uchief Magwego Fuyane kube nguchief uMathema kube nochief Enkayi ezinye zisuke zabambeka ngezizathu ezijiyeneyo okukhulunyiweyo kakhulu engubambileyo okuthiwe ngudakamela okhulume ngesehlakalo sokuthi kulusizi ukuthi silapha ngemva kokubana kube le monakalo embili yokutshontshwa kwamatshe akakhangelelanga ukuthi kube lo monakalo wesithathu ekhulumela ekutshontshweni kwamatshe lokubana abantu kuqakathekile ukuthini sikugcine khonokho ngoba kuyingxenye yembali yethu okuthiwo ngumathema ukhulume kakhulu ecacisa ukuthi hhayi imizamo leyi eyenziwayo yena akasiyongxenye akavumelani lezinye zezinto ezenziwayo njalo abantu bebekwazi ukuthi okwakhulunywayo ngoloba bosesihlalweni lezinduna bona abanye ezinye izinduna zazingabizwanga njalo kulokunye zingahambisani labo okuthiwo yinduna yesigaba yokuthi yena iyadana ngokutshontshwa kwamatshe 1 okwesibili lokuthi sisendaweni leyo ebizwa kuthiwa yi-Heroes Acre so uma kuyi-Heroes Acre kutho ukuthi abantu kufuze bezogida nge-Heroes Celebration kodwa laphana ucabanga ukuthi uma sigida laphana siyabe sigida phezu kwegazi labantu ababulawa bengalacala so uthe lokhu yena ngoba abantu babuya bayela ukuthi umbhuqazwe bengacelanga laye kaceli asiyo Heroes Acre wakhuluma lokuthi yena ufuna ukuthi indawo leyana kulabantu asebamlandayo besithi bafisa ukuthi ibe yi-museum laye uyakuvumelana lokho
iziphi ezinye inhlelo elilazo
inhlelo ziningi ezadingakala ukuthi zenziwe kuyabuyelwa khona le Bhalago kuyabuyelwa esilobela kuyabuyelwa etsholotsho kuzayiwe elupane kuzayiwe enkayi kuyaxoxisana lezakhamizi kuyafaka amatshe kuningi okusenziwa ngeudaba lwegugurahondi okufuze ukuthi sikwenze sisiya ezindaweni ezijiyeneyo ngokubana izakhamizi ziyasibiza endaweni ezijiyeneyo esilobela kufuze kubiseli litshela tshontshwayo kufuze kube lama-commemorations esilobela enkayi elupane etsholotsho egwanda eplumtree ejombe elowagwelo kuningi indawo lapho abantu abasibiza khona ukuthi sizokuba lenhlelo zokufaka amatshe iba lenhlelo zokuxoxisana ngodaba lombhuqazwe lokuthi kungenziwani especially kathesi ngoba abantu bayezwa ukuthi kukhona okwenziwa ngohulumeni lezinduna kodwa akufiki kuhle ngokupheleleyo ebantwini so sizama ngayo yonke indlela ukuthi sinikeze abantu ithuba lokuthi kukhulunyiswana ngoba thina njengenhlanganiso siyakukholela ukuthi ugugura udaba lombhuqazwe lungazakelwa lungiswa umongameli lezinduna abayibo balamanxeba bengaphathekanga bengazange baba lelizwi lokuthi kulungiswe njani.